inkundla zokuxhumana lokuzilibazisa zivuke zimemethekisa incwadi yamanga ebibikwa ilotshwe yinkosi uCharles waseNgilande isithi umongameli Emerson Mnangagwa kavunyelwa ukuze emngcwabeni kanina. Umphathintambo wezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtsonga uthe incwadi leyo esabalaliswayo ezinkundleni zobulenjini ngiyamanga, kodwa wala uchaza ukuthi umongameli uyahamba esilweni kumbe hathi.
What do you say? Am I supposed to say? Sick.
Mm. Is the president going?
I don't know. I don't know for that.
Umnanzana Witness Dube obona ukwethula kwemibiko kubandla le-MTCT uthi imfa ivame umanyanisa abantu abangabe belesikhathi bexabana.
Ukumenywa komkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa emngcwabeni wendlovukazi iBhilitani thina njengebandla le-MDC sikubona njengento etshengisa ubuntu phakathi kwamazwe ethu omabili ekutheni nxa kube lohlupho kuyabanjiswana njengoba nje indlovukazi yamangisi le ibingumuntu obengumkhokheli khona ngale eBhilitani kanye la kumazwe Commonwealth. So lokho sikubona njalo kulomthelela ukuthi amazwe omabili atshengisela ukuthi asazimisele ekuthini abe lobudlelwano obuhle.
Inkokheli yebandla le-ZANU-PF esebenzisa emathaleni North Province Comrade Believe Gawule uthi kuluhlazo okwenziwa ngabalisa uMnangagwa.
Umongameli ngasoze enelise ukuyafika nxa ukuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations owamazwe o-United Nations. Ngokunjalo umongameli uzamelwa lilunga lakhe embikweni ophumileyo ukuthi uzamelwa lilunga lakhe elaza ngaphandle ubaba uFrederick Shaba. Ngokunjalo abantu asifundeni ke ukuthi yonke into yabikhulunywa la ngase kufiwe kulabantu abantu abazonda uhulumende weZimbabwe, abazonda umongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngomongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngohulumende weZimbabwe bathola amathuba okukhuluma into ezingayisizo. Ngakho ke ake libone kade sibakhuluma ngento ezinjengalezo lanqa kufiwe besebenzisa izimfa ekukhulumeni into ezingayisizo ezingamanga.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi abebandla elibusayo bathabe okumangalisayo ngombiko ocine usethulwa isigodlo someli weBhilitane eZimbabwe.
Ukunxuswa kwakhe ngibona kuyinto naye angabe vele ubeyikhalela ukuthi akahambe ayekhona. Kodwa ke akusizi ngalutho njalo uQueen nxa simkhangele kunengi okubi akwenzayo njengoba ehuquluze umnotho wakithi wonke ilizwe asilalo nje kungenxa yakhe. So ke mina nxa ngibakhangele bebo babili abehlukananga okuya ngapi.
Amazi kaNcube agcizelwa ngumnumzana ePhidlela Ncube ingcwethi elwela ilungelo likaZulu.
Khona lokhu nje ukuthi uhulumende weZimbabwe uthabe umanzi ethabela ukuthi umenywe kufuneral kuyinto ethusa kakhulu. Uyabona ilizwe ungabona selinjalo sisenkingeni enkulu kakhulu. Ukuthokozela ukuya emfeni, ukuthokozela ukuya efuneral ayisiyo indlela eqondileyo leyo. Kanti ke futhi asingakhohlwa ukuthi ukumenywa kufuneral akusho ukuthi bavumelana lawe labo abaleleyo funeral. Akusho ukuthi uhulumende weNgilandi uvumelana lohulumende weZimbabwe lezenzo zikahulumende weZimbabwe. Ukuphatha kabi ilizwe, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi isisekelo sombuso, ukuphatha kabi izizalwane zeZimbabwe, ukuphatha kabi ama-reporters abezemisakazo, ukuphatha kabi abezenhlanganiso ezizimeleyo, ukuvimbela amaqembu aphikisayo ukuba khankase ngokukhululeka, ukubusa nje ilizwe ngendlela elidilizayo, ukugcwala kwe-corruption lakho konke, abavumelani lalokho. Ukukumema kufuneral, ukukumema nje kufuneral, akutsho ukuthi ubudlelwane sebuqalile ukuthi sebuhlangene. Kutsho khona nje ukuthi njengoba lawo ungumuntu ufika lapho kuhlangene khona abantu bekhala uze esililweni.
Ubuyi indlovukazi yeBhilitane uQueen Elizabeth II, ubhubhe mhlaka 8 Mpandula, ukhangelelwe ubekwa ngomvulo mhlaka 19 Mpandula England, lapho ukhalelwe inkokheli zamazwe omhlaba eziningi ukuba zizathi gwaqa engcwabeni kaQueen Elizabeth. Kodwa uMnangagwa uthe uyabe ngekho lanxa enxusiwe. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.